Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sifakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni yeStudio 7 ngomvulo mhla ka 4 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Joe Biden useyekethise kancane izijezo zenotho kwabanye abacatshangelwa ukuthi bephula amalungelo kaZulu kodwa waqinisa izijezo lezi kwabagoqela uMongameli Mnangagwa. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla ukhuthaza amazwezekazi le-Afrika ukuba amanyane ukuze athuthukise impilo kaZulu. Zonke lezi ndaba lezulu ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla ukhuthaze amazwezekazi le-Afrika ukuba amanyane ukuze athuthukise impilo kaZulu. Wethule amazwi la ngesikhathi ekhuluma eseVictoria Falls. Kukanti ikhomishini elawula ukusebenza kwentatheli zindaba eZimbabwe Media Commission ithi izaqhuba imihlangano yomfundiso lokupha intatheli zindaba ezithile imvumo yokuthapha izindaba emihlanganweni yezinduna zikhulumisana labantu abaphanjaniswa ngumbhuqazo wogugirawundi. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Lokhu kuphume namhlanje emhlanganweni obuphakathi kwentatheli zindaba lekomishini eZMC owenzelwe eHarare. Lumhlangano ngowesibili ulandela owakuqala owenzelwe koBulawayo. Umholi weZMC uMnumzana Godwin Phiri uthe kumele intatheli zindaba zithaphe izindaba zohlelo olwe Chiefs Ground Outreach Program ngendlela engasoze ithunuke izilonda emolini zalabo abafika izihlobo ngombhuqazwe ogugrawundi.
Njengezobe Media Commission sithakazela kakhulu ukuthi izinduna zethu sebenza lohulumende seziqale zizaqala uhlelo lokuthi amakomiti baxoxisane ngokwenzakalayo ngesikhathi segugrawundi. So sikhangelela ukuthi ke imedia yethu izaziphatha ngendlela etshengisa ukuthi bangama-professionals, ama-professionals angaqambimanga, ama-professionals angalethi ukuxabana kuma-communities, kodwa ama-communities ethu athole ithuba lokuthi ingqoqo zabo kumbe indaba zabo, ama-stories zabo asekule minyaka enemifisi kwakhuluma aphume.
Uhlelo lolu luzaqhutshwa zinduna zona ezizabona ukuba abantu bakhulumisana njani emizameni yokupholisa amanxeba awegugurawundi olulokho kuludaba egudwini. Umholi wedale lezinduna eleZimbabwe Chiefs Council uNduna Mchane Khumalo ucwayisa ukuba kuphunyiswe indaba ezimqotho ngodaba lolu.
Intatheli zendaba zithathe lokho abantu abazayo bekuthi hayitshe abakucabangayo ngoba behambe endaweni becabangela lokhu lalokhu, kodwa balalelisa abantu ukuthi bona bafunayo, ngoba kasifuni ukuhambisa indaba eyabe ingasiyo ephuma ebantwini. Sabe sifuna indaba sibe ziphuma ebantwini, sibe yizo sizihambisa phambili, wenze ukuthi labo abaphambili babone ukuthi benzani.
Kodwa omele intatheli zindaba ezisathuthukayo owenhlanganiso ye-Young Journalist Association yoja uLeopold Munende uthi bona sebediniwe ngokube bebhalisa ngokuphela okungapheliyo lapho uhulumende eqhuba inhlelo ezishiyeneyo.
Udaba lolu olwe-accreditation luzaphela ngoba sivele si-accredited nguhulumende through iZimbabwe Media Commission. Sile mvumo yokusebenza ngey'ntatheli zindaba kuleli lizwe. So ukuba accredited futhi kucommission kumbe kucommittee ezabe izama ukulungisa udaba lolu, mbona engani-ke sekuyikuphindisela umthetho.
Lokhu kusekelwe ngumholi wenhlanganiso yabahleli eyeZimbabwe National Editors Forum, ZINEF, uNjabulo Ncube. Emhlanganweni wanamhlanje iZimbabwe Media Commission ibizama ukuzwisisa ngeziqondiso ezintathu esezilotshwe njengamagwaliba okumele zilandelwe zintatheli zindaba ekulobeni udaba lombhuqazwe phansi kwesihloko esithi The Kukraund Outreach Reporting Guide, Kukraund Code of Conduct Pledge 2024, Le Kukraund Outreach Media Coverage Consent Form. Emhlanganweni lowu, intatheli zindaba zivumelane indlela ezizaloba ngayo amanye amabala ngombhuqazwe weKukraund alakho ukwamukelwa nguZulu hathi azaxabanisa abantu. Amabala lawa yiwo azamele asetshenziswe zintatheli zindaba ngesikhathi zisethula imbiko lezindaba zokwenzakala eMathebeleland ukuhlelo olwechief Kukraund Outreach Program. Umbhuqazwe weKukraund wabulalisa abantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili 20,000 enkabazwe lasemathebeleland phakathi komnyaka ka-1982 kusiya ku-1987. Uhulumende esebenzisa iviyo lebutho ele-5th Brigade elaqhuba umsebenzi ngocuko olukhulu olwethusa abaningi njalo lulamanxeba alokho ebhibhidla kuze kube manje abantu bekhala ngokuthi aluphathwanga kuhle nguhulumende lolu daba njalo akula othe waxolisa ngalesi sihluku. Umongameli Emmerson Mnangagwa yena uthi kungalesi sizathu esungile uhlelo olukhokhelwa zinduna zomdabu ukuxoxisana labathintekayo ngodaba lolu kudingwa isombululo lanxa iningi lokhu likhala ngokuthi bekungamelanga lukhokhelwe zinduna. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimnondolozi Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla ukhuthaze amazwe ezwekazi le-Afrika ukuba amanyane ukuze athuthukise impilo kaZulu. Wethule amazwi la eVictoria Falls emhlanganeni ongene ngabaphathi ntambo bezemali labezentuthuko. Umnangagwa wethule amazwi la evula okusemthethweni umhlangano lo owenzelwe eVictoria Falls. Uthe kwakumele Umnangagwa kumele ahambe emhlanganweni longo lesihlanu kodwa wehluleka ukulandela imibiko ethi kwakule bhomba elalithiwe emagcekeni endizamtshina eVictoria Falls Airport. Indizamtshina ehamba ngayo yacina isehluleka ukufika eVictoria Falls wasebuyela namuhla. Kubikwa ukuba owayethusela ngebhomba leli ozibiza ngokuthi nguJohn Doe usebotshiwe kwele South Africa. Ukuze sizwe ngomhlangano oqhutshwa eVictoria Falls law, sixoxe lomnumzana Malaki Nkomo okubandla leZANU PF.
Bona uqathekile ukuthi umongameli welizwe abe khona njalo abe ngiyovula lo umhlangano. Isizathu kuyikubana iZimbabwe lilizwe elithuthukayo, lilizwe futhi njalo elifuna ukuthi liguqule ezomnotho uhambe ngendlela efaneleyo. So ngaleyo ndlela uma kuthe kwahlangana ama-technocrats abayibo abantu abafundileyo kungama-ministers abakwaziyo injongo abangazo, ngibona uqathekile njalo lathi njengeZimbabwe ukuthi sishiye ama-ideas namanye amazwe la lezinye indawo ezilakho lokwenza ukuthuthuka into eqathe kakhulu. So ngaleyo ndlela lokuthi umongameli ukuthi abe khona kuqathe kakhulu ukwenzela ukuthi abantu bakunanzelele ukuthi umongameli uyaqathekisa iplanning ekhona njalo la ezizwela ebona nangokuhlonipha ukuhlana kwalawa ma-technocrats nokuqatheka kwabo.
Ye kuthi kulabanye abacuthuzayo badavela ababoni kuphuma lutho emhlanganweni le. Sohamba emhlanganweni eminingi beseDubai kuze kuthiwa ungaphinga Pretoria gini kodwa ababoni phela ukubambekayo ngokutsho kwabo. Wena ubona ngazani kwini okwenza abantu betsho njalo?
Uma umuntu engafuni ukuthi abone, obviously akula nto ongameza yona ukuthi umuntu avale azenze isiphofu le ntweni ziyabe zikhona zisenzakala abantu bezibona ukuthi nenza, but abanye abantu bayikhetha ukuthi bangaboni bangafuni. So ngaleyo ndlela ibandla elisembusweni alingekelekele ukuba lisenze umhlangano kumbe lihlangane lamanye amazwe kuplanwa ngendlela ukuthi kulabanye abantu bona babe bechothoza ukuthi ilizwe lingahambi ngendlela efaneleyo futhi njalo bengafuni ukubona ingathi inguquko elithwa emhlangano enje. Unengithini esikubona ukuba khona okuguqukayo ngemva kubani mhlawumbe isinje isibe yabakhona kambe kulomuntu ongaphila ungahlangani labantu ungenza ama plans abanye abantu ungezwa abanye abantu ukuthi bathini khonoko kokuqathe kakhulu ama plans ona la enza ukuthi abantu babone ukuthi ukhulumende uyafisa ukuthi athuthuke njalo lathatha amacebo kwabanye abantu
ye kulombono njalo ukuthi kulabanye abantu engxe kungaba le mali efanayo izwekazi leAfrica lonke njengalokho kwakuthiwa kube United Africa into ezinjalo
ngibona imizamo eyabe idingwa ngabantu bonke ukuthi iAfrica la ithuthuke njalo amazwe eAfrica la athuthuke uma bengawubona ama technocrats ethu ukuthi lokhu ngayenza ukuthi iAfrica la ithuthuke kahle kahle ngibona ngaba umbono omuhle abangawulandela njalo ngenza ukuthi khona ekusebenzeni kwethu lokuhambisaneni kwethu lekukhroseni izinto kube ingathi ukhrosa amaboda kube into elula ngoba yomfana ukuthi sikhala amaprize ezinto abe sefana phose Africa yonke ngerate eyabe ikhona.
Lo ngumnumzana Malaki Nkomo okubandla lezano PF siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezenotho kwinhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions.
Nxa phela abantu bekhuluma ngomnotho we-Africa babe qondane lokuthi amazwe e-Africa abambane esebenzisa imali eyodwa imithetho yakhona ingelelana ihambelana so sithi khona ungabona sebehlangana kufanele kuphume kube lezithelo ezikhangelekayo ezitshengisa ukuthi izizwe ze-Africa zile mithetho enceda iminotho ukuthi imali ye-Africa kumbe imali yamazwe e-Africa ibe imali eqinileyo kodwa mele njengoba siyazi ukuthi okweZimbabwe hatshi imithetho yakhona ivele kayimanga kuhle izimali zakhona angicabangi ukuthi kungaphuma into engabambanisa ingqondo ezabantu amazwe e-Africa ukuthi imali yeZimbabwe umnotho weZimbabwe uphumelele abantu sukenza into abazifunayo bona
kambe ukuthi manje kungaba yikuchitha isikhathi ukuthi umnanga kwa abengena imihlangano enje kumbe kuqhakathekile
umzana mnanga kwavele siyazi ukuthi imihlangano eminingi iyayingena ikuhamba nje ngoba phela njengomuntu ongumongameli owelizwe kange ahlale nje esizwa kuthiwa khona kulabantu abalemhlangano kodwa anzange ngibone into ehanjelwa ngumnangagwa ephuma ingathi yinto ephuma enceda ilizwe lethu siza nje ukuthi uyemhlanganeni kodwa ukuthi sibone ukuthi kunokuphumayo asake sibone lutho
ye kodwa singathi-ke izwekazi le-Africa lingagcina lile imali efanayo ngasithi abanye abase-Egypt abanye base-Djibouti khona ngale abanye sokubuya ngapha e-Southern Africa kambe ukuthi ngaba le mali efanayo begcine bethengiselana kube njalo nje into ezinjalo abakudinga khonokho kwese sikhathi
ya nxa kukhulunywa ngokwe-economic integration ukubambana komnotho we-Africa kule esithi yona i-competitive advantage leyana ukuthi ngaye amazwe amazwekazi e-Africa ayabambana kwenze ukuthi bathengise bathengisele ngaphandle kwelizwe bebambene besibekhuluma into yodwa ngaye kungenzakala ukuthi kube le mali esetshenziswa e-Africa esingathi khona i-Africa common currency kodwa kukhanya ngathi imboni yatshitshane kakhulu yamazwe e-Africa wezimpi angiboni ukuthi okwakhathesi i-United African currency ingaphuma kuhle ngoba hhayi ingqondo zakhona abantu izinto zitshiyene.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezenotho okwinhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7 SARRM. Owayengumeli wezengeza West edale lephalamende osanda kukhululwa ngemva kokuhlala ejele kweminyaka phose emibili umnumzana Job Sikala izolo ubumbe inhlanganiso yezombusazwe entsha ebizwa ngokuthi yi-National Democratic Working Group. Usikala nguye umgcini sihlalo kuthi umnumzana Gerald Tavengwa wakhethwa ukuba ngunobhala jikelele. Isikhulumeli senhlanganiso leyo umnumzana Darlington Chigwena uthi abanye abakhokheli bakhethwe bevela kwezamabhizimusi amabandla ezokholo abalwela impi yenkululeko abasakhulayo lezifundi abesifazane labakhubazekileyo. Sixoxa lomunye wabakhokheli balinhlanganiso okhokhela ihlandla labatsha lezifundo umnumzana Comfort Mpofu.
National Democratic Group abantu abahlanganeyo abalombono ofanayo ukubana eZimbabwe sokudingeka ukubana abantu bonke bebuzwe ukubana bacabangani ngefuture yelizwe labo.
Kuyiziphi izinqumo kumbe izethembiso ezivela kulenhlanganiso?
Inhlanganiso leyi ngeke ukuthi inhlanganiso ngokuthi igroupu leyi iyona ithembisa ukubana isibuyele ebantwini. Abantu abazayitshela ukubana hhayi thina sesicabanga ukuthi lenze su lihambe nge-direction le ukubana sincedakale njengamazimbabweni. So thina singakuthi ibandla leli lona lithembisa ukubana lizakuma ngezifiso zabantu, lizakuma lapha ngabantu. Nxa abantu sebethi hhayi uhulumende kathitshwe ngaleyo ndlela, ibandla lona leli layo limelele ukubana hhayi lizanjani, liza-executan ikhwalokho okufunwa ngabantu.
Yiziphi izinto elizithi liyaziqakathekisa eziyizo ezililethe ndawonye ukuthi libe lisiba igroupu le enje?
Njengenhlanganiso le, njengegroupu le National Democratic Work Group, sibonile ukubana abantu general lapha elizweni lethu sebelahlele khatshana in terms of i-decision making. Kulabantu asebezinquma bona ezenze igroupu kumbe ibandla lilo elicabangele abantu, kodwa lingazi ukuthi abantu bafunani phansi. So thina njenge-National Democratic Work Group sizinikele ukubana hhayi thina sikwakwazi ukuthi abantu bafunani, sekwazi ukuthi ugogolwane osemakhaya yini ayifunayo, yini ayifisayo ukuthi yenzakale.
Abanye bathi lokhu ayisikho kokuqala ukuthi kube labantu ababambanayo besithi bayenza lokhu. Lina ikwini okuyabe kuthiyene elikulethayo la?
Thina okuthini sikulethayo ukuthi thina asisoke sibe ngabantu labana abazahlihla ama-steps abo kumba bazathi ukuthi uzawa lo muntu eyi-one abe directly isikhathi esenzani so yenzani so njengezinye inhlanganiso sezike zabuya. Futhi thina sizasebenza labantu, into le ngeyomuntu wonke, ayibandlululi, sihlanganisela wonke umuntu ngoba thina sifuna ukuba kwazi ukuthi ngeyiphi indlela emele sithathwe in ukuthi sihambise ilizwe lethu phambili. Njalo ngikhuthaza abatsha ukuthi bebe hands on endabeni zenalezi zokuzama ukulungisisa ilizwe.
Umnumzana Comfort Mpofu ukhokhela ihlandla labatsha lezifundi kwinhlanganiso ye-National Democratic Working Group ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Exoxa njalo le-Studio 7 isikhulumeli sebandla le-ZANU-PF umnumzana Farai Marapira uthe ukuqala inhlanganiso enje kukamnumzana Sikhala akube thusi, njalo baya kukhuthaza. Umongameli Joe Biden useyekethise kancane izitsheso zenotho kwabanye abacatshangelwa ukuthi bephula amalungelo kaZulu, kodwa waqinisa izitsheso lezi kwabagoqela umongameli Emmerson Mnangagwa lomkakhe, unkosikazi Auxillia Mnangagwa labanye. Emphokweni owethulwe namuhla kukhasi lebulenjini olwe-White House, uBiden uthe ngaphandle kukaMnangagwa lomkakhe oseqinise izitheso kwabanye njalo okuthiwa bephula ilungelo loluntu njalo baphatheka okungathembeki. Kufake njalo abanye kwizijeziso lezi, izijeziso lezi seziqiniswe kunkosikazi Opam Chinkuri Kashiri, umnumzana Kudakwasheta Gwirei lomkakhe uSandra Mpunge, upolice commissioner Godwin Matanga, umkhokeli wamapholisa NCTA awe-Central Intelligence Organization uWalter Taphumane, usibalukhulu wesabelo seNkabazwe u-Owen Mudancube labanye. UBiden uthi abantu laba bathwalise amagabha avuza ezizalwane zeZimbabwe. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxe lomnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi kwezombusazwe osebenza kukholeji le-National University of Science and Technology.
Ukuthi uBiden kuyinto enhle namhla, into eziningi ngoba sihlala zithi la amabhanga ethu benganelisi ukwenza ezinye ihlelo ngenxa yokuthi ibhanjwe ngama-sanctions la ade efakiwe. Kuyinto eyamukelekayo kakhulu ezakwenza kube lula, ikakhulu la mabhanga ade eswela amathuba, labanye ade beswela amathuba bebalekela ukuthi babise imali elizweni. Sebecacelwe kathi sikubana lawa seyoma targeted sanctions. Yebo yini, uthe phecelezi wabuye wajika waqopha abantu nje abalithwane phakelizwe ade yena ozo ama sanctions azaqhubayo kiwo kodwa esomkelayo nje ukuthi jikelele uwesulo kwama sanctions lokhana uzaletha nje umumo ongathi ungconywana kwezamabhizinisi ikakhulu nxa sikhangelele kwezamabhanga
ye ngasikhangela njalo khona ukubopha kwakhe ukuqinisa izithezo zenotho lezi ebantwini abanjengomongameli Emerson Mnangagwa ebantwini abanjengo-CIO director Walter Tafumane labanye kutshoni kodwa xa sikhangela wena
ukucubungula sizicubungula ngeze mbangazwe lezi sinanzelela ukuthi kukhona lapho abaphuxana khona kukhona abakuhlelela ngoba singananzelela amazwe lawa amakhulu ayahlela ukuthi kumele kube lenhlelo ezilandelwayo ezigcwalisa ekhathi idemokhrasi abayikhangeleleyo mhlawumbe kujonge ukukhuthaza ukuthi kube nezinye indlela labo abazikhangeleleyo ukuthi zibe khona elizweni yikho betagethe abantu abalutshwane kodwa siyathemba ukuthi kuza labo baza responda ngokulandelela nokuhlela ukumekesha ukuthi lesi corruption yayisa kuze labo bakhuthaze ukuthi ama-sanctions asuswe kiwo ngoba sekutshengisele ukuthi hhayi mhlawumbe lingalandela inhlelo zabo kuze kufike kwesinye isigaba besula ngakho-ke hhayi overall sithi kuza kuyamukelekile kakhulu
ye ngasikhangela-ke ukuthi izijezo zenodo ziyasebenza kumbe hatshi kwamanye amazwe kujwayeleke ukuthiwa hayi asebenzi kangako kwele Zimbabwe njalo bade hayi nxa yasebenzi wena ukubona njani udaba lwezijeziso zenotho
izijeziso zenotho ziyasebenza ziyahlukana nje ibanga ezisebenza ngayo ngoba ngokuvakesikhathi abantu bathole ezinye indlela zokuthi baziginye bazinzrenke kodwa zona ziyasebenza ngoba sibona kula usuvele wavalela mhlawumbe nginika umzekeliso wamabhanga amakhulu ukuthi kungahluleka ukuthi baseze nganika umzekeliso wama-credit cards ukuthi akuke umuntu sebuyile uvela kwelinye izwe ufuna ukusebenzisa imali yakhe la uthole ukuthi hhayi ibhanga yangalithi asidlelani nebhanga yezimbabwe ngenxa yezijeziso zomnotho lokhela kusuke kuncwebe kakhulu ilizwe ngakho izijeziso zomnotho ziyasebenza ngoba zivala amanye amathuba ukukhuphula umnotho welizwe ngakho yikho kunxa zisula so kuba lokubulelo ububelo elizweni ngoba kuyaletha imphucuko engconywana
lo ngumnumzana Stevenson Dlamini ingcwethi kwezombusazwe obekhuluma loGibbs TV Studio 7 ekobulawayo sehlulekile ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngodaba lolo kweziphathelane leMelika kulokhetho olukhulu kusasa kweleMelika olubizwa ngokuthi yi-Super Tuesday lapha-ke yikho okuzaphunywa loluhlu lwabazamela izabelo ezitshiyeneyo bemele amabandla amademocrats kanye lama-republicans kukhetho oluzaqhutshwa lonyaka ngolwezi ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxe lomnumzana Washington Jamela odabuka eZimbabwe ohlala khona lapha eMelika
zikhetha ke ku-Democratic Party laku-Republican Party kuma-primaries abo bekhetha umeli wabo ozoba ngu-president so i-Super Tuesday ngama-states amaningi afana labo-Michigan lamanye akhetha nge-Tuesday yona leyi bona bafaka bani so njengoba iMelika manje kubusa uBiden ongumdemokrati i-Super Tuesday kubo ayiqakathekanga kakhulu ngoba vele akanaye kahle kahle omphikisayo noma nje bekhona banokuphikiphikisa kodwa-ke kucele lama-Republicans sokusela uTrump noHaley yibo-ke aphikisanayo ukuthi batho ukuthi kuphume ozoba nguye kanye kanye umkhokheli ummeli we-Republican Party so i-Super Tuesday states amaningi ikanti kwesikhathi kulabo kule state eyi-1 like ilokhuze esiqeda kudlula ibise e-South Carolina bekuyi-South Carolina yodwa so ayibizwa Super Tuesday ngoba kuyabe kuyiparty kulokhu kuyi-state esiyi-1
kuqakatheke kanganani ukuba abantu bevote ngosuku lwe-Super Tuesday
ikakhulu njengoba ngishilo ukuthi kwibandla le-Republican Party ibandla elingaphandle yilo elizama ukungena so kuzaba i-result ye-Super Tuesday esikhathini esiningi vele ihle ibonise indlela ukhetho lwebandla oluzohamba ngayo So ngenye indlela ama results makuphuma ama results e Super Tuesday kulelo bandla njengaku Republican Party oyabe wine kakhulu ku Super Tuesday vele esikhathini esiningi uye ogcina esengummeli ku presidential level yalelo bandla phakathi kwe Democratic Party le Republican Party. So ikho uqakatheka kwakhona kuqakathekile kakhulu kuma party members ukuthi bavote nge Super Tuesday ngoba i candidate yabo ingaphuma phambili ku Super Tuesday esikhathini esiningi vele yiye eza nqoba kugcineni. So ebantwini abangaphandle baya bengazwisisi vele njengoba ngishilo ukuthi indlela e-America ekhetha ngayo. Angithi before kuyiwa kukhetho luka November silubiza i-general election. I-general election e-United States ivele singathi United States vele inamabandla amabili okuyi-Democratic Party le-Republican Party. So before kuseyafika ku-November kumele ibandla ngalinye selile candidate yalepheleleyo ezomela i-party. So ama states ngayinye njengoba kuyi federal government umbuso wasemelwe kuyi federal government. So ama state ngayinye ababekhetha state ngayinye ama states wonke azadlula. So after Super Tuesday sibuyabe sokuzaba namanye nje ambalwa aseleyo ama states.
Lo ngumnumzana Washington Jamela odabuka eZimbabwe ohlala kwele Melika ubeqoxa lo Gibbs Dube we Studio 7. Okwamanje wothi siphe ithuba linabalaleli be Studio 7 ukuze liphe imibono yenu.
Hello Studio 7, injani indaba zanje? Ngicela indlalele audio yami lapha. Ngidike mphawule lapha kundaba yokugrawundi. Hayi, bona wathi induna lakwazifuna kahle. Asifunakali induna ngoba vele isobho sitheliwe yabekwa phambi kwabo. So kufanele ukuthi nje beyinathi, kufanele nje abantu bebeyiba baphokhelele zindaba lamaovethi awezipha iba bakwazi leyo ndaba ngoba kokudinga bona leso sikhathi. Hhayi, sibuhlungu ngabokhokho bethu ababulawayo. Izinduna zibe beceleni zizazwa ngabantu ukuthi bathini.
Siyabonga Studio 7 sifinyelele. Ilizwe alisela zinduna. Induna esiyayisisele ekhona manje induna uMathema loNdweni kuphela. Lokho okunye konke sekuyizichaka sekuyizigijimu zezanu zodwa, akusela zinduna. Oyisiba lawa abantu kwakuyizi zinduna le emuva le. Manje lokho oyidenge lokho osokukhola lokho osokwathatha izikhundla zakoyise, into zezanu zodwa lezi, akusela zinduna konke lokho. Abantu kumele bekuanda izinto esezigijima ngemva kwezanu zifuna nje ukuthi zigcwalise izisu njenganje ekengenale yokutha komsaka labogibisi kawulu. So kufanana nje into eyi-one konke lokhu. Kumele abantu bokuqonde uku-understand. Ngiyabonga umasengakobulawayo ephumule emadokini.
Studio 7, linjani badala, linjani? Yalibingelela ngenhlonipho enkulu kakhulu langokulithanda futhi. Lapha ngithanda ukukhuthaza nabantu bakithi baseZimbabwe. Kathe sinesimo esikhona elizweni lakithi, abantu sokumele ukuthi ngababambana kakhulu, babophimpo into eyi-one, basukume bame ngezinyawo lapha nelizweni ngoba umuma umanga kahle elizweni leliyana. Ngento esibhekane layo kwathe sibhekane lendlala yabantu, lendlala yezifuyo, abantu bazohlupheka. Uhulumende vele lokhu lasekhanisa izinto ezingaqedakaliyo. Akulanto azayenza uhulumende wethu lona kubandlobani beluyabona. Osokusele ukuthi abantu baphakame kuphela. Uzabona ukuthi uzenza njani uma ezababulala, uzabulala kodwa soze sife sonke. Kumele siphakame sibili, siyenze sibhikitshe okuserious hayi kancane ngoba lokho kunje akaze kubonakale sibili. Kuyamangalisa ukuzenzakala lonyaka. Abantu bazobulawa ezindlala kuthi izifuyo zabo zizokufa ngendlala. Izibalinanga kulamanzi akulani. Uhulumende wethu vele ugcwele into ezokudlala vele ezingaqedakaliyo lokuthi izisimo kwani kwabanele izweni. So into ekhona ebantwini, abantu asibambana neningi, sibambane kakhulu. Sele lokho kwenziwa abantu abaqembu lenje lesi sisilele sele labo chabalele ukudonsa ngalo kwenzani labana abasebenzeli bantu, abasebenzeli izikhwama zabo labantu, sibayekeleni besenza so amanyala labo la. So thina abantu ezinabe sibambane, sidonse nzima, sizama ukubona ukuthi silise ukuthi uhulumende asivumelanda konke lokho akwenzayo. Inxenye angaphaphama uhulumende wethu ngobulele kakhulu, akacabangele bantu, cabangele isikhwama sakhe futhi lalezihlobo zakhe kuphela. Ngiyabonga ukukhuluma ngosifanda ngolebuswana.
Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje oluvalelisayo, uButabo kaNcube.